Atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lechona njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 9 kuLwezi 2019 nguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, kuqhamuke udlakela phakathi kwamalunga eMDC asekela umkhokheli waleli bandla uMnumzana Nelson Chamisa lasekela uDouglas Monzora eHarare namuhla.
I-cabinet reshuffling leyi ngibona ngani vele abaningi bakhala ngayo, ngoba kwenje so ilizwe likhaya sikhala ngokuthi akula mali elizweni, kodwa i-cabinet lokho kungezelelwa amaminista.
Aba mabandla aphikisayo kanye loZulu basola umongameli Mnangagwa ngokuqhelisa idale labaphathi intambo bakahulumende ele cabinet.
Isibhekane lendlala endi ikakhulu emhlubulweni mina lapho emvela khona ebulilima we kugoqela ibulilima njalo i-district letholotho.
Kuhlelo lwezemaphandleni sixoxa ngodaba lwendlala esihlasele ngitsho lasemadolobheni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuqhamuke ukulwisana phakathi kwamalunga ebandla leMDC asekela umkhokheli walo uMnumzana Nelson Chamisa lasekela isiphathamandla saleli bandla uMnumzana Douglas Monzora eHarare namuhla. Udlakela lolu luqale ngesikhathi idale laleli bandla ele-National Executive lilungiselela ukuqala umhlangano walo obuhlaziya udaba lokubhidlika komnotho kanye lobunzima uZulu abhekane labo. Abasekeli bakaChamisa babikwa bebesethesa uMonzora icala lokudlelana lezitha zebandla. Abasekeli bakaMonzora abachayiweyo batshele iStudio 7 ukuthi imota kaMonzora itshayiwe layo yafa ifastela elikhulu laphambili. Omunye wabo ubevuvukile ilihlo kuthi omunye ubehluzuke emzimbeni. Lanxa kubikwa kubotshwe abathathu phezu kodlakela lolo, isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi uthe ubengeke ekufakaze lokhu ngoba akekho emsebenzini namuhla. Abasakhulayo abasekela uChamisa bona bathi kayisibo ababangele lolu dlakela. Aba mabandla aphikisayo kanye loZulu sebesole umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuqhelisa idale labaphathi intambo bakhe ele cabinet, besithi akwenzileyo yikupha abangane bakhe imisebenzi ngoba akusoze kuphathise ilizwe ngalutho. Umongameli Mnangagwa uguqule ikabinethi yakhe izolo wasungula ugatsha olutsha wakhetha njalo abasekeli babaphathi intambo abahlanu. Lokhu kutsho ukuthi ikabinethi le isilabaphathi intambo abangamashumi amabili lanhlanu labasekeli babo abalitshumi lasishiyagalombili. Umeli wePinga North edale lePhalamende njalo elilunga leMDC uMnumzana Prince Dubeko Sfanda uthi lanxa ekhona amalunga ekhabhinethi amatsha akhanya ewazi umsebenzi akulabuvelo alakho ukubuletha ngoba uhulumende esehluleka.
ngithe ngikhangela i-reshuffle enza ke leyo okwaqala ku-reshuffle ama ministers angu-7 owaqala ngu-Honorable Nqobisi Ntandlovu osuswe ku-industry and commerce wasefakwa ku-environment, climate change, tourism and hospitality industry. Ngingathi uNdlovu noma ngingakwazi ukuthi khona kulama qualifications bani angabe elawo kodwa into enginanzelele ngeviki ephelileyo siku pre-budget seminar eVictoria Falls nalokho engunanzelele lokho eyaphointwe ukuba ngu-acting minister waley ministry ukuthi hayi uNdlovu kungani yena ngokwakhe kule passion. So ngokubona kwami umangaliso angabe efakwe endaweni lapho esizabona khona mhlawumbe esenza ngcono. Kodwa umzukulu uDr. Sekhayi Nzenza kangikwazi sibisibili ukuthi akuphetheyo ngokwe-industry ne-commerce kuyini ngoba lapho avela khona ku-public service labor and social welfare akula lutho olumangalisayo esilubonileyo elwengezelela in terms of ivali kuhulumende ikuzama ukulungiselelana imisebenzi kodwa nje jikelele amboni ukuthi khona i-reshuffle yi-reshuffle ezayengezelela any value kuleli lizwe. Ama-ministry ayiwo sibisibili wakade ngifuza ukuthi ngaye abanjwabanjwa kabanjwanga.
Ngezinye indlela uthi akusoze kuphathise kunhlelo zokuvuselela umnotho lokho.
Akula lutho luyavuselelwa ngalokhu okwenziweyo. Njengoba ngijile ukuthi khona ngibona ngani nxa kuyukuthi singakhangelela ukuthi kuya kuba lento eya-improve-a mhlawumbe ngoba uNqobizita ngimzwile esefollows last week ukhulume kabanzi ikakhulu ngendaba zama-taxis ama-imthelo ethelwa kuma-tourism destinations efollows for example umuntu nxa evela phandle kwelizwe uyafika ebhadala ebesethiwa abhadala ne-VAT in foreign currency osokusenza ukuthi khona abavakatshela kuleli ndawo kuleli lizwe bethole ukuthi indawo zesezidura kakhulu. So lokho-ke ngendlela kade ekhuluma ngakho nxa kuyikuthi yena angaku-implementa ngibona ngani kungaba ne-change ethize but iningi labo laba hhayi yikuzwelana nje iklabhu yokuthi ngasihambeni sindawonye madoda asikapuleni kuze kuyelunga but akula nto eyalunga ngaphakathina komkhonomo wasezimbabwe.
Umnumzana Prince Dubeko Sfanda, ngumeli wePinga North edalele parlamente njalo ulilunga le-MDC. Obe ngumphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kane Matema ususiwe kulolo gatsha njalo usekhokhela ugatsha lwezemfundo. Kambe ulakho ukuletha ububelo na? Sekume uNkosazana Melissa Chingwanangwana ongumsekeli kanobhala jikelele wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe eMathebeleland South. Siqale ngokumbuza ukuthi uthini ngokuqheliswa kwekhabhinethi kaMnangagwa.
I-cabinet reshuffling leyi ngibona ngani vele abaningi bakhala ngayo ngoba kunje so ilizwe likhaya sikhala ngokuthi akula mali elizweni kodwa i-cabinet lokho kungezelelwa ama-minister and ngasikhangeleyo i-ministry education umuntu abasifakeleyo uKane Matema abantu abaningi bakhala ngokuthi njengoba le ndaba zakhe ezishisayo eziningi thina uzasiphatha njani. Ngasikhangele njalo ngendlela aphatha ngayo abanye abantu eseseku-ministry ayekiyo engakabuyi kithi u-education siye saba lathi ukuthi uzagwanisa yini ukusimela thina izikhalazo zethu njengama-teacher asazi kumbe ngendlela ayehluleka ngayo ukusimela ngale sikwenye iministry ngapho uzagwanisa yini ukuthi njengababali sikhala kunje ukuthi asigwanisi kuye emsebenzini sifuna ukungezelela imali uzagwanisa yini ukusimela lapho esikhala khona. Njalo on the other side sikhangele okuhle kwangikhona uKane Matema ngumuntu oyaziwayo ngokubhala amabhuku asazi kumbe kunjalo uzagwanisa futhi ukusimela ekusinikeni ama-materials awe-revised curriculum asazi kumbe uzasinceda yini. So singama-teacher simelele ukubona nje ukuthi njengoba esanda kufakwa asazi ukuthi phambili lapha kuzabe kumenjani sizabona-ke.
Lo obekhona ngemva kwakhe zikhona yini inhlelo abeziqhuba ebelizithakazelela njengababalisi elingathi mhlawumbe njengoba esehambile lazo sezifile?
angiboni sibili ukuthi kulento enhle siyenzele njengamatisha nxa kulokho esikhala kunje kusho ukuthi akulanto enhle eyenziweyo.
Ezinye izisebenzi zikahulumende kazisayi emsebenzini nsuku zonke ngitsho lababalisi ngenxa yokuswela yona imali yokugada. Isimo sinjani lapho ofundisa khona?
Inkinga ukuthi izisebenzi zama-union athiyeneyo and ama-union azakhuluma izinto ezithiyeneyo. Thina ethu union athu zithi asenelisi ukuya emsebenzini, sesi-incapacitated, lokho kusho ukukhunywa ngumuntu wonke. So izisebenzi eziningi ezi-undi-active asisakwanisi ukuya emsebenzini, sihlezi asihambi, sihamba lapho esikwanisa khona.
Unkosazana Melissa Chingwanangwana ngomsekeli kanobhala jikelele wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe eMatebeleland South. Sexhume njalo ilunga lezanu-PF umnumzana Belief Gawule yena othi kuhle kakhulu okwenziwe ngumongameli Mnangagwa.
Kanti kunani ukuthi bamgidele umongameli babone ukuthi khona okwakwenzileyo kuzasiphathisa yini njengesizwe kumba kusezokusiphathisa. Ukuthi bakhulume ngokuthi kwenziwe i-cabinet reshuffle eqalisa ukuthi basole, hatshi mina ngibona ngani okwenziwe ngumongameli lami ngimbona ngendlela efaneleyo, ngimbona ukhona okunye okusokuqondisiwe ngomumo nalo wenziweyo. Ngoba ngimbona kwesikhathini esedlulileyo kulezi izinto kade ngibona kwezinye ingatsha lapha bese ngibona ukuthi umongameli lapha nxa isizayenza i-reshuffle but sibone okunye sokuphuma ekade sikukhangelele kuphumile okunye kwakhona. Asoze ngiqambe ngamabizo ukuthi laphana lalaphana but kodwa okunye kwakhona kuphumile. Asibekezeleni-ke sibone ukuthi inkabi lezi ezibotshiweyo zizadonsa njani, omama labo obaba laba bazadonsa njani, ngoba yiwo phela abantu abancedisa umongameli, nguye okwaziyo. Njalo kwesinye isikhathi umongameli kumele thi abe lo mumo wokuthi abanye abantu abangasebenziyo even kwabana kucabhinethi akhiphe lahlele katshani, adinga abanye abantu afake. Umuntu ongasebenziyo akhitshwe ayephumula, njengalokhu kade sowakhipha labana abantu abanjeabomphumile walahlela katshani. Yisi sikhathi esikwenza njalo ekakhulu abantu abangasebenziyo amanye amavila amele khitshwe lahlele katshani. So kade sibona ngani asibekezeleni sibona ukuthi umongameli lokho akwenzileyo kuzasiphathisa yini.
Kodwa ngokuqhelisa ikhabhinethi yakhe ungathi kulokuhlakanipha yini ngoba uhulumende uvele uhlala ekhala ngokuswela imali?
Ye, uhulumende ngabe ekhala ngokuthi kala mali, kodwa-ke umsebenzi umele uyenziwe. Umsebenzi owenziwayo ungaba mkhulu uyayilethe naleyo mali esikala ngayo esinalayo. Sikunanzelele ukuthi ukungezelela konokwana kwama-portfolio kungancedisa futhi ukuthi ezindawo lapho esilahlekelwa khona zimali ezingabuyiyo kusathi zibe khona izimali zenezo, mhlawumbe lokuqinisa umsebenzi wethu ukuthi uhambe. Asiwukhangeleni ngendlela zonke, singakhangeli kuphela kuphela ukuthi hayi i-cabinet noma engazibe encane, kodwa kumele sikubhekisele khonaukuthi incane lanxa umsebenzi omkhulu. Umsebenzi nxa omkhulu awube mkhulu kunikwa abanye umsebenzi, umsebenzi uhambe.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu-PF sixoxela ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa bafowe mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela.
Kwezemaphandleni lamhlanje indlala iqhubeka isidla ubhedu elizweni lonke jikelele, njalo uZulu wemadolobheni uthi lakuye uMangoye uselala eziko. Lanxa inhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-WFP lezinye zisipha uZulu ukudla, abanye bathi kabakutholi lokhu kudla. Ukuhlaziya lolu daba sexhume umeli webulili maWest edale lephalamende umnumzana Dingumozi Phuthi olilunga lezanu-PF endawonye lesiphathamandla se-MDC umnumzana Edwin Ndlovu. Uphuthi nguye osungula lingxoxo.
sibhekane lendlala endi ikakhulu emhlubulweni mina lapha emvela khona ebulilima west kugoqela ibulilima njalo i-district letsholotsho ngoba okusuke kwenzakala yikuthi inyamazana zasendle ikakhulu indlovu esizazi zinengi ezimbabwe lasebutswana bezivame ukuthi eminyakeni zibuye zizonatha amanzi edamu elikhulu okwakuthiwa yimabhongane kumbe mayitengwe dam kodwa sezithi zifika kwamfana zithola kungela lutho sezisiya kulwa lezi nyamazana ezifuyiwe ezinjengezinkomo zilwe njalo ezinye izinyamazana ezeganga ezezifuna ukunatha khonapho leso futhi zilwe nabantu njalo ngoba siyakwazi ukuthi emachibini agedwa ngabantu afana lasemfuleni uma itengwe lafana indlovu sezibuya zidinga amanzi zifike kwamfana zigqibele njalo ekuzame ukuzinatha kwamfana ziyabe zifaka abantu ebunzimeni obukhulu ngoba bayasuka baphaphatheke ngokuzisaba sokuthi banokulwisana phakathi kwenyamazana ezondliweyo nabantu lenyamazana zeganga lezi ngenxa yokuthi akula manzi esikubizelayo kuhulumende esenjengakhuluma njalo ngakho kubaba okhangenayo le Minister of Agriculture nakuDDF yikuthi i-Ministry of Agriculture kayincedise siyisandla sikahulumende ukuthi kugejwe idamu lemabhongana inyamazana zibuyele ziyenatha khona leso kusithi i-DDF kayincede ukuthi kube lezi bhorane eziningi kumavileji ngavileji izibhorane zona lezo kazingandelwanga abantu ngobulutshwana bazo
babundlovu ibhahile indlala iqothula imbokodo lesisekelo
ngasisakwazi funa izulu yile lingajabulanga ngendlela esiphilisana ngayo eZimbabwe yikho kusiba lendlala enje sicina sibile ekugcineni singasakwazi ukuthi senze njani okaphuthi sikhangelela ukuthi njengomember of parliament njengoba ekhulume ngokulilima west nguye okumele abe phambili kunhlelo zona lezo zokugedisa amabhoholo lokubona ukuthi amadamu ayagejwa kuyasisebenza lokhu nalokhu esebenzisana le ngadi akhulume ngazo esebenzisa njalo le mali ye-CDF njalo simthuma kumongameli welizwe ukuthi bakithi abantwana bezimbabwe bayalambile bayakhala bangathi balambile banike isinkwa ongabaniki inyoka banike inhlanzi ngoba babelambile silokuqala ukuthi abantwana balambe njalo kuqondeni xa ukuthi umntwana angalamba ayecela emzalini umzali angakuthathi ukuthi yikudelelwa hathi lilungelo lakhe yikho engumzali phela layo kamnankagwa ekhampeni lapho wathi uzasenzela kuhle angakhethi nangiyani usekhona kasenzele kuhle phela ama-billboards ayegcwele-ke imigwaqo yonke le ikhuluma ukuthi uzayenza uhulumente ozalalela izifuno zabantu-ke esithi yena i-voice of people is i-voice of God kambe sokwaya ngaphi khonokho wawuyi-rhetoriki kuphela na sicela kube izenzo hathi amazwi
Baba Phuthi inhlanyelo sokuzalinywa sesisondele isikhathi alubana lithelana izulu zikhona yini inhlelo zikahulumende mhlawumbe ezingatholisa abazali inhlanyelo mahala
uhulumende kamnankagwa uyazi kakhulu ukuthi abantu kumele bancediswe ukuthi babe ngabalimi abaqotho ngikhuluma kanje inhlanyelo siqalisile kulungiselelwa ukuthi abantu bayithole
kuyini okungenziwa nguhulumende Ndlovu
sikhangelele ukuthi uhulumende inhlelo zakhe kazibe ezokusiza abantu inhlelo zikahulumende zingabi ngezokungigcina esemandleni kodwa abantu behlupheke cela inhlelo kube ngezikhangele abantu abantu bancedakale abantu baphile impilo engcono ngoba nxa umuntu ekhuluma ngempilo umuntu ukhuluma ngokuthi avuka ede umsebenzi kumbe avuka asebenze inyanga iphela khole imali angena ezitolo athenga kuthengayo abhadalele abantwana ezikolo ayenze lokhu kweneliseke nxa khona lokhu ema-basics kungasayeneliseki impilo kayisamnandi asiyeke-ke sikhulume ngama-austerity measures abantu behlupheka kambe azaphela nini lawo ma-austerity measures kambe i-economy ezimbabwe izalunga nini yikho sikukhangelele ukuthi izanu phe kumele kulungise khona lokho
lapho lizwe ingxoxo phakathi kukamnumzana Edwin Ndlovu owebandla le-MDC obekhuluma endawonye lomeli webulilima west edalele ephalamende umnumzana Dingumuzi Phuthi owebandla le-ZANU-PF singene kuhlelo lwabesifazana
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga namuhla sixoxa lo nkosikazi isiboniso moyo ohlala elufane sicubungula ukuthi abantu baphila njani kulesi sigaba ngesikhathi iningi likhala ngokoma komnotho welizwe.
Thina ngapha elupane indlala vele yiyo ukuqala, thina silendlala yabantu, le ndlala yezifuyo lonyaka ikhona. Ngikhuluma kanje izifuyo seziphelile, abantu babasela zifuyo. Bona utshani bangibona yibo obushota lamanzi ukuthi ziyahambela umango omude zisiyadinga amanzi. Thina selamfula vele inkomo zinatha esiboraneni kumbe emgodini owayabe wayemba umgodi.
Manje kwehlulani lapho esiboraneni?
Nezibhorane ziyafa, singafa isibhorane nxa sife isikhumba. Isikhumba izakhamizi kufuzele izithengele, so likhiphe imali liyabe lidonetha. Abanye ubeze bethi imali abalayo, and for sure babe bengelayo yona le imali yokuthi beyikhiphe ukuthi kukwani ukuthi siyethenga lezo zikhumba zokulungisa isibhorane, ngoba igovernment ayisabuyi isilungisele mahara. Babe sebehamba becela kulaba abazigebhela wabo. Kuyabe umuntu egebhile egumeni lakhe, uyagebha umgodi ukudla lokho esikuzwela kwezinye indawo kuthiwa kuyaletha ukudla kuchiphile, i-stock feed ukuthi sithenge ngemali ephansi. Athi naye endaweni ethi asilapho.
Kodwa liyakele kuzwele kwezinye izigaba?
Iye, ngiyake ngikuzwele kwezinye izigaba. Lanxa khona ngale ezigabeni zangikhona kuhamba kukhetha, ngoba kuthiwa kuyajoyinwa kuthiwe kulabalimi. Kodwa kwakufike, kodwa thina kithi akufikanga, ngenxa engakwafika lathi sasizajoyina ukuthi senze ukuthi sithenge ukudla kwenkomo ngemali ephansi.
Sesikhuluma ngezokulima, sake saxoxa lawe kuhlelo eminyakeni edluleyo, wathi kule ngadi zokuthelezela.
Hayi, ingadi khathesi vele akusela, abantu sesayehlukana ngaso isimo sonesi lokuswela amanzi. Yikho sokwasenza sivele singasabambananga ku-cooperative yethu yona le esasiyiqalile. Lapha manzi sasiwathatha esibhoraneni, so isibhorane kuyayenzakala siyaqeda 2 weeks sifile, ngathi imbhida iyabe ifuna ukuthelelwa. Imithi yona leyo kuspray imbhida kathesi akubambeki lutho, vele ungaza kuthenge wona umuthi wokuspraya le mbhida leyo ngoba iyaba lezungu.
Ukudla-ke abantu badlani khona ngapha?
Lapho-ke ngoku yikho kulukhuni-ke la, ngoba vele abantu kwezitolo le mali yangikhona bengelayo. Sesibabona abanye bebuya behamba becela umuntu ngizethi bengicela ngenkomitsho ngiyekwenzela umntwana iporridge, kodwa la ukubona ukuthi iporridge lenkomitsho vele liyamusa ngaphi umuntu. Hayi, indlala ikhona. Amabele wona la akhona, kulamabele amanye anikwa abantu kuthiwa ngama-over 65. Ama-over 65 lapho uduba abaqondana la kuthiwa nxa usiyathatha i-50 kg le kufuze ukhiphe $10. Wena uyi-over 65 vele imali kawulayo, bebuye bethi khiphi $10 wena ku uzayithatha ngapho umuntu omdala i-$10.
Abananzelelanga ukuthi ikhutshwa ngokusemthethweni yini?
Bathi khona izimota lezi eziletha amabele zimota eziyabe zihayiwe.
Abancane bathola yini?
Abagogekileyo-ke bayathola, kodwana khona lokhu ukuthi kwesinye isikhathi umuntu uyahluthwa i-$10 yena liyana nxa eseze kimi lami njengoba ndambile. Hayi, ma usuyathatha kudampa wakho lwani 50 kg liya lami uzaninika ifilo kuzeni igalani sesilayo sengimngafula futhi khonapha lami yabe ngifuna ukudla bence mina bengilayo i-$10 le. Hhayi, abancane abatholi lutho, akulahlelo olwafikayo ukuthi kumbe kuyathola, akulalutho nje bazihawuleli.
Lalilo hlelo njalo lokuthi liyethenga impahla eGoli libuye lazo lithengise luyaphumelela yini?
Lapha yikho ngikhulumile ngase ekuqaleni ukuthi vele akuselanto esiyenzayo. Konke sesaqala phansi sathi sizavuselela nxa isimo somnotho laso sesivuka, ngoba irandi khathesi ukuthi ungalithenga okuthi uhambe lale eGoli usiyawoda.
Kakula siphathamandla sikahulumende sake sikhulume lani kumbe abephalamende kumbe abecouncil.
Labephalamende lapha lokhu esavotayo vela sikaze simboni, hhayi ezikolo sokunzima, ngoba izikolo zithe zivulwa kwaqanjwa enye imali phakathi kwaphakathi kwethemu izikolo sokuthiwa sokukhwelile kwangezelelwa futhi enye imali. Abantu le mali yangikhona kabalayo, abantwana kwathiwa bengaxotshwa kodwa bayaxotshwa ezikolo vele kabadlali njalo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Siboniso Moyo ohlala eLupane. Asibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile, siziphetheke ezosuku ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Ibuti
sidibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo Councilor Donaldson Mabutho omela isigaba sika Ward 9 esigoqela iMabuthweni. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ah, siyabonga mfowethu.
Yes, sizwa kuthiwa wenelise uqeda udubo lwempompi ezihambisa ingcekeza isiweji ebese zikhathaze okweminyaka leminyaka. Ungasitshela ukuthi uqede njani lo?
Siyabonga mfowethu. In fact, what actually happened is that when I was elected into office last year ngingena, silohlupho olukhulu kakhulu endaweni yamaTshwane. Year in, year out, because there were perennial sewers. Vela izakhamizi zangale vele zathi zithele nzima vele lomkhuhlane wesihudo nje usuthi ubani esibhedlela bami esibhedlela. So engakwenzayo ngayingeja ama-directors, ngayingeja i-town clerk on the 3rd of October, ngabathatha ngahamba labo kusayi. And ngilanga lelo the town clerk wathola declare ukuthi this is an emergency project which needs to be done. But njengoba ukwazi ukuthi naba processes e procurement and everything has to go kuhle kuhle ngokuhlela kwakhona. So yesterday the team of city council, the new contractor, bahle babuya on site. So yesterday we handed over the site to the contractor. And the rehabilitation so we vuselele iswala lokufaka ama pipe amacha amakhulu kuza sikhosta imali possible fika about 2.2 million. So imali isikhona was availed by e city council yakobulawayo. And these are coming zemachovane ziyajabula. I project lay ngithemba buzizolo iyaphela ngoJanuary. So it's a long term project because kumele belungise ama main walls befaka ama pipe amacha. Because ama pipe ayefakiwe ilokishi lemachovane lalilungisele abantu ukuthi ababe ngamabhajela ngezikhathi zakhona. So uzabona ukuthi because of the population growth eMachovani ibingasenelisi ukuthi isuwa leyana icontaine iload ekhona.
Kanti manje kuyini okuyake kwehlule njengoba nangu siyabona ukuthi i-council yenelisile ukuthi iphathise ngemali. Siyabona endaweni eziningi kulodubo kodwa kuthiwa kulamali.
Siyazama ukuthi sixoxisane lawo ama-directors yethu ukuthi sibonisane ukuthi khonoko kukhona ikuyini esingaku-prioritize. Ngoba singakhangela ukuthi eMachovani laphana mfowethu it was like a ticking time. Ibomba yakade lilaphana ukuthi uyabona ibingaba yinto ukuthiwa iyayekungakwanisa ukuthi iyangisubulawayo uze ukuthi ikhorela iqhamuke eMachovani. So yiko-ke ngathi ngishare-ke ngamna ngihlala ku-engineering committee ye-City of Bulawayo sikhulumisana-ke nama-directors laba bantu bathi u-town clerk wathi hayi ekhansela ngolo sike siyebona so that we assess and see laye wathi ekubona u-town clerk wedrobhola kubulawayo kwamthinti wahle watshela ama-directors akhe noma director engineer ubabunqubo wayekhona u-director of engineering ubabusimela dube wayekhona kwahle kwathi angicela ukuthi lihle liyenze konke okufunakala lapha umsebenzi lowuqalisa. And now, just a month after, they come on site and this is Savoya councillors have been bang introduced a contractor, is a resident local contractor, as a camis cooperative contractor. Right. But what man the councillors are when Zaganjan Jovan got the Lima along the sewer lines is in Gatti days. At the drop the planner is site. Well, I think that Kepakona, Ama Pose, Azangetisa, Isa Kamis, Desens, Ruins, and Amakat, and Makayoti area Luis, then Ileland and Kuroga Kul. So, Nyabonga Kul was of the cooperation from Isit of Lawayo, Logutinat in Amakanda, Sifas Ama Challenge, Benabuya on the crowd, the Asses, Queza, Masilu Zamuza, Mosutiv, and Amasending Nayako, Kuka Bonaka, Nasu Chalapana. Ufakwe laphana beprioritize ngoba into esiyazi zama ukuthi siyivalele laphana zokuqhamuka komkhuhlane lokuthi abantu bebulawayo bephile kuhle.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Hayi, ngithanda ukuthi ngibonge bakithi, ngibonge ubulawayo omuhle, umthwakazi omuhle, ngibonga le nhlanganiso ye-Progressive Resident Association yakobulawayo. Sisebenza kuhle kakhulu, in particular i-Resident Association ye Progressive eka-Ward 9 empopo ekhokhelwa ubabuStanislas Dube.
Hayi, lathi sibonge. Loge nguKansilar Donaldson Mabutho oyeMabuthweni engwebandla le-MDC ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande lila.
Siyabonga jahelidala Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba. Siziphetheke ezosuku ngokukhangela ebezihamba phambili. Kuqhamuke udlakela phakathi kwamalunga eMDC asekela umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa labasekela uDouglas Monzora eHarare. Abamabandla aphikisayo loZulu basola umongameli Mnangagwa ngokuqhelisa idale lakhe lekhabhinetha. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Matukanduna vafupatila.